kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
thina simele abafana bemthwakazi abalecala le assault njalo namhlanje bethe bezophiwa i trial date, bebe remanda we pre trial date bazaphenduka ecourt mhla ka 22 baya bengena ku court number 3.
Abasakhulayo bebandla lemthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi eTradegold babulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu.
Well, kuhambe kuhle, yes, of course, program sikhangelele according to what was given to us. The explanation esitoleengani izinto zonke ziba lama-changes engama-circumstances.
Abezanu PF baphawula ugwalo lwabo lweziqondiso zokhetho oluzayo olwe-2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center lamuhla. UZulu weHarare uveze ukudana okukhulu ngemva wayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Mozambique eleRenamo umnumzana Alfonso Dlakama etshona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhlanje abasakhulayo bebandla lemthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi eTradegold kobulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abasakhulayo bemthwakazi Republic Party laba babalisa uThembani Moyo, umxolisi Mhlanga, uStanley Moyo, uNtombi Zodwa Sibanda loSukoluhle Ncube. Bamiswe phambi kwedale likamantshi eTradegold Magistrate, icala labo ladluliselwa phambili mhlazimashumi mabili lambili kuNkwenkwezi. Amalunga eMRP amelwa ligqwetha umnumzana Abel Dube owenkampani yeDube and Associate, umnumzana Thomas Gamure loBlessing Ncube beKhosam Ncube and Partners. UDube uchasisa okwenzakale edale.
Thina simele abafana bemthwakazi abalecala le assault njalo namhlanje bethe bezophiwa i trial date, bebe remanda we pre trial date bazaphenduka ecourt mhla ka 22.
Abasakhulayo beMRP bathonisiswa besuka phandle kwenkantolo ngemva kokuthola imvumo yesibambiso esingelanhlawulo njalo bayalilandula icala lokuthi bachaya uMagumise. Usibanda uthi yena kazange afake umuntu isandla, wathi esiyafakaza ukuthi uMagumise wadla imali yakhe amapolisa lawo ahle amvalela.
Thina sangena ukuthi sase sesiya claim imali yethu, uthi sicela sibisele imali zethu, kahle kwathiwa singene phakathi selale kotile esitokisini labantu. Awuyafika $500. Wayejoinisi association wathi uyasipresident. So bekhetha amabizo akhe besishoneni kube baba president. Thina lokho esisala semuva, ubona umuntu wamlayizela ukuthi hambe ejoyini esele stand wena ungela stand.
Uncube uthi uMagumise wathatha imali yakhe edlula amakhulu amahlanu emthembisa ukuba uzamtholela indawo yokuthengisela ngaphansi kwenhlanganiso yakhe yebhatha.
Thina sangena e-Central ukuthi siyefakaza ukuthi size sibe sendabeni lesi. Officer in charge wase wathi thina siyadelela siyakhuluma too much. Mina wanjosi association yakhe wandlela imali.
Abasakhulayo bemthwakazi Republic Party basole kakhulu incwadi yesibhedlela ekaMagumise etshengisa ukuba watshaywa mhlazimbili kumabasa, lona icala lenzakala mhlazine kumabasa, bethi amalanga alotshwe kuyo angemuva kakhulu kwelanga lapho uMagumise athi walinyazwa ngamalunga emthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi idale lePolitburo yebandla lakhe leZANU-PF lizohlangana kusasa licubungule udaba lokungasuthiseki kwamanye amalunga ebandla leli anqotshwe kukhetho lokudinga abazancintisa ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe ama-primary elections. Umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi lamhla emkhosini wokuphawula ugwalo lweziqondiso zaleli bandla kukhetho oluzayo. Ole 2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center. Wengeze wathi ibandla lakhe lizalungisa umnotho welizwe njalo lilethele abantu imisebenzi. Ekhuluma emkhosini ofanayo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uchothoze umnumzana Nelson Chamisa lanxa engambethanga ngegama ngokuthembisa abantu imigwaqo yakulezi nsuku yamaspaghetti roads esithi ucabanga njengomntwana osakhulayo njalo ibandla lakhe lizamnqoba kukhetho. Umnumzana David Ndlovu ilunga ledale leCentral Committee ebandla leZANU-PF obekulo umkhosi uthi kulabani abakhonone ngokungavezwa koluhlu lwamabizo abanqobe kuma primary elections njengokuthenjiswa kwabo.
Wathi kuhambe kuhle, yes, of course program siyathi sikhangelele according to what was given to us. The explanation is it's a little bit of a change.
Amazwi akhulunyiweyo ngumongameli.
Well, amazwi engiwathandile ngoku one ukuthi uzalandela umkhandlo wakhe ukuthi kulungise kwezenotho yelizwe ikakhulu ukuswelakala kwemisebenzi yabantu ngoba into eluhlupho imisebenzi ayihle ebantwini. Manxa ungaba le ndlela yokubana sibiza amabhizinisi abamabhizinisi babe khona abantu bathole imisebenzi baite ngoba kuthiwa ilungile of right. Ukhuluma nge-right to work but ilulungile ngibona ngani alikabi khona ebantwini ikakhulu okwemisebenzi, yes. Then nokuswelakala kwemali emabhanga kungenxa yokubana akula steps ama-exports angenisa imali ukuthi senelise lathi sibe le-foreign currency. Uma mboni ngani kufanele sibe le-foreign currency, kufanele sibe le mali yethu ngoba we are the only country based ngekwana kwi-Africa esingela on current. Yizinto engizikhangelele ukuthi ngaye ziyakhangelwa mina ebantwini.
Kodwa sibone kulokukhonona kwabanye ngama-primary elections. Njengomunye wabanqobileyo usuthisekile ngendlela ukhetho lwama-primaries oluqhutshwe ngayo.
Ewana Sandekile, you can't please everybody. Njalo umbono zela ifani. Uma ngathi mina abantu bengu-5 bemendle, ngathi balunguze phansi, bandlela bakubona into engizathola into ezingu-5. Ngoba the exigent ubiza abantu abathathu. Uthi bakuthile ngenzakele kule extent uzezwa ama-extent amathathu kufanele kube lo munye vele ozasola. Ungabona usisita kula muntu okusolayo urefure webhola bakwazi khonokho abarefure ebhola.
Lo ngumnumzana David Ndlovu ilunga ledale leCentral Committee yebandla leZANU-PF sixoxelaye eseHarare. Ukusenjalo amalunga edale lePhalamende ayisitshiyagalolunye ezansi emaNdebeleni akhala ezimathonsi ngemva kokunqotshwa kukhetho lwama-primaries la. Iziphathamandla zeZANU-PF ezakulumhlubulo weGwanda iningi lazo ezilezikhundla zaphezulu zigcine zinquma ukungemukeli impumela yokhetho lwama-primary oluqhutshwe ngempelasonto. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni ongene ngabanqotshwe kukhetho ababhalisa umphathi ntambo wezenzakala ezansi emaNdebeleni. Umnumzana Bednikho Ncube utshalimana waleli bandla kulo mhlubulo umnumzana Rabelani Tshweni kanye lomeli wedale lePhalamende e-Insiza South umnumzana Malaki Nkomo. Lo mhlangano uthethe isinqumo sokuthi impumelo yokhetho lwama-primary ingemukelwa, ngakho-ke ukhetho luzamele luqhutshwe kakutsha. Omunye wabanqotshiwe kukhetho umnumzana Malaki Nkomo uthi ukhetho lolu alulandelanga iziqondiso zebandla.
Iziqondiso eziningi zangikhona azilandelwanga, like ezinjengokuthi umuntu ufanele abe ngumuntu oyazakala ukuthi ngebandla leZANU-PF usuke waba kuphathi okweminyaka engu-5. Konke khona kuzafumanisa ukuthi uma kudingisisa yizinto ezingazange zilandelelwa.
umnumzana abekezela maduma fuzwayo uthi sinqumo esithethwe ileli bandla siveza obala izanu PF uqobo.
Ya yabona ke manje kade silokho sokusenziwa izanu isisenza ubuzanu bayo amakhala zezanu asephuma egcekeni kathesi kade sebefuna ke manje ukuqala ukwenza irigging akula lapha bayakhona badliwe badliwe abetniko labochweni akudlulele phambili soze sihlale sibisi siloko kulukhanyelwa abantu banye ngokuphela abantu bebanengangaka
abanqotshiwe babikwa besethesa umlando elinecele lezanu PF LG40 kanye leliphikisa leMDCT besithi abalandeli babo bavotile ukukhetho lo isikhulumeli seMDCT ezansi emandebeleni umnumzana ekhemoyo uthi laba bantu kumele bavume ukuthi uZulu sefuna inguquko
lokho ukuthi bakhale bathi mhlawumbe ama-supporters ethu thina abe MDC angabe ivotile abe ivota njani njengoba bekuvota abantu abakuma-structures ayisilo iqiniso and okwenze laba abafana abancane bawini abadala laba behlulekile okwesikhathi eside yikho wonke umuntu kumbe ngowezanu usefuna i-change abafana abatsha labo sebefuna utshintsho enough is enough abantu sebehluphekile
esinye isinqumo esithethwe kulomhlangano yikuthi obone ngokuqhutshwa ukhetho lwamaprimary umnumzana Angel Pedro Getje asuswe esikhundleni amapholisa lawo ayethezwa umlandu wokuncedisa ukuqilibezela kulolu khetho njalibandla lezanu PF lithi selinamabizwa labo abasebenzise amapholisa ukuqilibezela ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 emajawunden eGwanda.
Yebo 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 mthwaka zomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amakhomishini azimeleyo avumelane ukusebenza emanyeni ukuze alwisane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ehlukeneyo eZimbabwe. Lokho kuphume emhlanganweni wokuchathekelana ulwazi owenziwe yiCommission yeZimbabwe Human Rights, le Human Rights NGO Forum. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Umhlangano lo wenziwe ngenjongo yokuzama ukuhlanganisa amakhomishini lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze bexoxisane ngabahlangana lakho emsebenzini wabo njalo babumbe isivumelwano esokusebenza ndawonye. Unkosikazi Sindiso Nkomo osebenza ehofisini yeZimbabwe Human Rights Commission uyalandisa.
Sijonga ukuthi ama independent commissions lama civil society organizations athola ithuba lokuthi bexoxisane ngobunzima abahlangana lakho kwenzeni umsebenzi wabo lama experiences abo.
Ucommissioner owe National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uthi kuqakathekile ukuthi nje commission babambisane indlela le commission ye ZHRC ikakhulu khathesi sokuyiwa ekhethweni.
Eziningi indawo zokusebenzelana lama commissions ama chapter 12 esihlangene lapha kobulawayo uzathola ukuthi in National Peace and Reconciliation sikhangela kakhulu ngokuthu la njalo sikhangela ukuthi ama elections uzathola ukuthi kuqhakathekile ukuthi sibambisane indlela le Human Rights Commission ngoba lawo bakhangele nge violation yama rights abantu as we go to elections.
Olwela amalungelo oluntu ekunhlanganiso yeZim Rights umnumzana Musa Moyo uthe imizamo yokusebenza ndawonye bayayemukela kodwa ukhomishina bakhanya balokwesaba okuthile.
Mazama ukuthi sisebenze kuhle ndawonye but kodwa ngiyabe ngibona ukuthi ezinye izinto abantu kuyabe kulomuntu yabe ngemuva kwawo so ezinye izinto abangeke bezikhulume ngoba ezinye imibuzo esibabuza yona ama-commissioners bayishiya ileyo
okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi ukhetho soluseduze kodwa imithetho ekhangela ezokhetho ilokhe ingakalungiswa ukuze ihambelano lesisekelo sombuso esalotshwa kutsha ngo-2013 lokuthi amahhofisi amakhomishini alokhe eseHarare okwenza behluleke ukufinyelela izizalwane zeZimbabwe ezisemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa ihlelo leStudio 7 Live Talk lamuhla lapho esixoxa ngokulwisana ebandleni leZANU PF amalunga ibanga impumela yokhetho lama-primaries. Abalezikhundla zaphezulu abaningi bawiselwe phansi kukhetho lolu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe. ELeBurundi selazise ngokwaliswa kwabemsakazo eVoice of America lo-BBC wethula izindaba zawo kulelo lizwe okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo ngaphambilini kokhetho lokugoqola isekelo sombuso welizwe ukuze sivumele ukuqedwa kohlandla umongameli angancintisa ngawo. Inani lamazwe alobudlelwano leTaiwan elasuka embusweni weleChina likhanya lisehla ngemva kwenyathelo elithethwe nguhulumende walelo lizwe lokuquma ubudlelwano leDominican Republic ngemva kokubona lelo lizwe seliqinisa ubudlelwano leChina. Intatheli izindaba zeZimbabwe ezisebenzela kweleBotswana zithi akulula ukusebenza bekhululekile ngoba besesaba ukusola uhulumende wakulelo lizwe. Bathi bagcina bekhetha okokuloba ngoba bengazibona sebexotshiwe elizweni njengalokho okwenzakala kwezinye intatheli izindaba. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulehleka nalentatheli izindaba zakweleZimbabwe elisebenza eBotswana iningi labo likhala ngokuthi umsebenzi wabo awulula. Ngoba abanyeke balokothi abachothoze uhulumende welizwe onguye obapha isinkwa sokunakekela imuli. Uhulumende abaningi abezwekazi le-Africa abemukeli ukusolwa zintatheli izindaba lapho benze amaphutha ngoba vele belemithetho yokuzibopha zingaze zenze njalo kumbe ukuzixotsha elizweni. Ezinye intatheli izindaba ezimbili ezikhulumele Studio 7 kodwa zacela ukuthi zingaqanjwa ngamagama zithi kunzima ukubhala kumbe ukuchwayisisa indaba eziveza ubuchapha bukahulumende welizwe likuphe ithuba lomsebenzi. Omunye uthi indaba zombusazwe bagcina bengazingeni ngathi ngoba befuna kodwa ngenxa yokwesaba.
Isilapho Botswana ukuthi nje we don't have like the liberty to write about a lot of things such as politically related content.
Enye intatheli izindaba iyavuma ukukhulunywa ngomunye wakhe esithi uba intatheli izindaba kwelinye ilizwe kubulala ubungcitshi babo ngoba beloba ngokuthile bechiya okunye okuthile.
Kunzima ukuba umkhathi wezindaba nxa uyisiphepheli ngoba ubungcishi bakho bonke obusebenzisi ugcina usesaba ukuthi ezinye izinto ungazikhuluma kumbe ungaziveza kuyini okuzakwenzakala kuwo.
Intatheli izindaba ziyavuma ukuthi uze uhlaliseke ungaphandle kwelizwe kumele ulobe indaba ezinambithekayo kumbuso walelo lizwe hathi ukuchothoza. Kumbe bahle bakubone kungcono ukuloba indaba ezifana lezemidlalo ezokuzilibazisa ezempila kahle lezinye ezingangenelani lezombusazwe ezingasoke zikhube uhulumende walelo lizwe. Enye intatheli izindaba umuyi uRodrick Mkumbira waxoshwa kweleBotswana ngemva kokuloba udaba lobonakala engathi luhoza uhulumende weBotswana. Udaba lwakhe loluphathelene lokuxotshwa kwabathwa endaweni egcina inyamazana zendle eyeCentral Kalahari Game Reserve. Uhulumende wathi abathwa kumele bekhi ukuze bayihlala labanye abantu lapho ukutholakala okudingala empilweni okufana lamanzi kanye leyinye intuthuko. Kodwa uMkumbira Waloba udaba lokuthi uhulumende uyaphosisa ngoba efuna ukukhipha abathwa iCKGR asale esemba amatshe aligugu amadiamond. Kusenjalo intatheli zindaba zeBotswana zethule umbiko zicela uhulumende omutsha wakamongameli uMkhwetsi Masisi ukuthi aguqule imithetho encindezela umsebenzi wabo. Njalo bacele uMasisi ukuthi aphakamise izijeziso zokuncitsha amaphepha ndaba azimeleyo ibhizimusi kahulumende besithi lokhu sekudale ukuthi iningi lilahlelwe imisebenzi njalo abanye amabhizimusi ezindaba avalwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSahabron kwele Botswana.
Abantu eHarare livese ukudana ngokutshona kwayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo eleRenamo umnumzana Alphonse Dlakama besithi kungasibantu beMozambique kuphela abalahlekelweyo kodwa isigaba sonke sengezansi yeAfrika. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDlakama obhubhengo lwesine mhlaka 3 Nkwenkwezi eGorongoza ubikwa ethethwe isifo sechukela. Omunye wabaphatheke emikhankasweni wokulwela ilungelo loluntu owe Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi imfa kaDlakama iyadanisa.
Into ebuhlungu njalo edanisayo elusizi eyokufa kumkhokheli owayekhokhela i-opposition party yaseMozambique Alphonse Dlakama, ngoba ngisakhumbula nje sisakhwela u-Alphonse Dlakama kwakunegama elalisesabisa ungalizwa likhuluma endabeni ezweni zokumbusazwe.
UKhudzai Zwinabashe oyintatheli zindaba esebenza ezimele uthi ukubhubha kukaDlakama kuzophazamisa indaba zomanyano ezikade seziphakathi kwebandla elibusayo leFrelimo leliphikisayo eleRenamo eMozambique.
Laba bantu kade sebefike esimangweni sokuthi sebekwanisa ukuthi bekhulume bezwisisana. So asazi ukuthi kuzohamba njani phambili ngapha between amabandla abo ukuthi azabamba ngelinye azabambisana besiya phambili kube lokuthula elizweni. Ukuthula yinto ebengani yaswelakala elizweni leMozambique ngendaba yamalunga la amabili elibusayo le opposition yakhona. So ubhubha kukaDlakama into edanisayo and echiya uZulu wonke engakwazi ukuthi kuzophela ngaphi endabeni zokuthula elizweni labo.
Omunye osakhulayo ebandleni le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Ostalos Gift Siziba uthi kumele zihlonitshwe izivumelwano ezachiwa zenziwe nguDlakama lohulumende.
Uva kwakhe ke kuyaveza kithi ukubana qhakathekile ukubana ke laba abakuthatha ngemva kwakhe babe loku advansa lokhu kwavunyelwana ke kusivumelwano seRome ngo-1992 mayelana ke la mabandla aphikisayo lebandla elibusayele kweMozambique.
Umuyi u-Alphonse Dlakama ukhokhele iqula lebutho leRenamo ebelilwisana labebutho likahulumende eleFrelimo kumpi yomdeni ebesileminyaka leminyaka eyaqhamuka ngemva kokuthola kwalelo lizwe uzibuse yadonsa kwaze kwathise kulotshelano phansi isivumelwano sokukhumisana umlotha wasebumba ibandla lakhe eliphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Kama.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzacaca ngesonto ukuthi iqembu leDynamos lingabe selivuke kwathu yini kusigaba seCasi Lega Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos elinqobe kumidlalo yalo emibili edluleyo ngemva kokwehluleka ukunqoba kumidlalo yesikhombisa eliyidlale ekuqaleni kwesizini. Njalo inkokheli zeqembu zikhuphe umbiko zibonga abalandeli balo ngokwanda belokhu belisekela ngesikhathi lisaqhuba nzima. Umlandeli weqembu leDimbare uNyasha Chiweshe uthi yebo kuhle kuba leli qembu seliqale ukunqoba kodwa kuzacaca ngesonto lapho elizadlala khona leli Harare City ukuba selivuke kwajuna.
Iqembu lethu leDynamos ukuthi ngize mina njengesupporter la ukuze ngibone ukuthi isirecovery. Sumele beprove egameni leDabi khona nini ngesandi. besazi ya resit from ekebini ya diya la resit jika pesa za kala kono wuti hai timi sirai padoba manja anye niti timi sirai kwezi awazenga mepisese nga iliwa futi sikalugu komplina soso mide sikalugu sikwene nga nike mwili yeko na kesandi kwezi itabi
imidlalo yeCastle Premier Soccer League yevikile 10 iqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leRentals ezemukela khona ele FC Platinum enkundleni yeRufaro, iqembu leNicro lizadibana leChapungwe enkundleni yeAscot, iqembu leChicken Indo nalizancikilana leLebulawayo City ngaseLuveve, kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leLiyada ngasePawpaw. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leIslanders lizadlala leZPC Kariba enkundleni eBaba Fields, iqembu leShapane Mine lizadibana leClubs United ngaseMaclass, iqembu leTriend lizadlala leLebulawayo Chiefs kuthi iqembu leMtare City Rovers lizadibana leBlack Dinos ngaseVengere. Ngiyimeli iStudio 7 ngokulawayo Nyongo Joseph Njanji.
Woza Friday lamuhla sileqembu leConquerors Africa lona elicula ingoma zokholo edolobheni lakoBulawayo. Asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Oh Murena Chesoki.
Kunoluhlelo sililethela abaculi abathiyele maviki wonke kulijabulisa abalaleli lokuthi libazi. Namhla sithe sizwa amaphimbo amnandi avela kuConquerors Africa.
Sanibonani balaleli, igama nguLindelwe Mangena, ngihlabela i-first tenor elesoprano Conquerors Africa. Conquerors Africa iliqembu liyakhaphela leli elihlala koBulawayo. Sesibe sonke for 12 years sicula njalo endaweni ezithiyeneyo. Conquerors Africa kuLindelwe Mangena, Thabane Ndlovu, Mayonga Mangena, Vumizulu Mangena, Sengelo Ntonga, Logabile Masina, Lovuyisile Mathe.
Jiso una risola momukhorong atagore
ikambuleli selidume kakhulu abantu abaningi umculo wabo abakwazi ukuthi bangawuthola ngapi vele ke mnuzana Mangena lilamadlalade amangaki
iqembu leConquerors Africa lilamadlalade amabili loqala kuthiwa ngungcwele elesibili kuthiwa ngizulu khala okwamanje sisalungisa ukuthi siwafake kwi-internet lawo amadlalade sungwafaka ku-iTunes nakuSpotify sizaqeda sokusithizana siqeda ukufaka kodwa kwamanje ngicela wafuna amadlalade lawa liyasikhonda ku-Facebook Conquerors Africa, Instagram Conquerors Africa.
Sanda sikhuma mlaleli sikuhlelo Woza Friday leqembu leConquerors Africa ngomculo wabo lohlonzi wengoma zokholo. Kuba kuhle ukuthi abaculi bacule ingoma ezimnandi kanje njalo babuye bancedise labo abaswelayo.
Qembu leConquerors Africa kanye ngomnyaka senza i-charity concert yoku-raise ama-funds for abantu abaswelayo. Ngo-December nyaka ophelileyo senze i-concert le-Reality 7 iqembu la-South Africa. Elo nyaka sizalazisa kodwa sizayenza le-charity show.
Kona ucula kanje kakulula. Xa ngisithi lami ngiyazama ngiyakhanywa. Abanye abantu bathi ngihlabela njengeqoqo. Kuyini elingangisiza ngakho mina labanye abaningi abafuna ukucula ingoma lezi?
Ilizwi esilalo for amajaha afuna ukuhlabela i-acapella ikuthi umthandazo ukupractice lokuzimisela lokufunakalayo kuphela lokuthanda abantu nokuncedisana labantu yikho kufunakalayo.
Sibonge ke uEzra leqembu lamaConquerors Africa olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.